Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngiyalamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 kumfumfu 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iMDC Alliance ithi amapolisa asebenza lebandla leZANU-PF ekumemethekiseni udlakela oluqondiswe kumkhokheli wayo umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Kuqoqwa umhlangano omkhulu wokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi. Izakhamizi zeGwanda zithi amapolisa kulumango adla lamasela atshontsha inkomo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abangamatshumi phose amahlanu 48 belo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7209. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi 10998. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 3,258,675. Asebehlatshwe esibili sebengu 2,527,931. Asebebhubhile bedlula inkulungwane ezine 4,663. Ibandla leMDC Alliance lithi amapolisa asebenza leZANU-PF kundaba zokumemethekisa udlakela oluqondiswe kumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Leli bandla lethule ividiyo enkundleni yeTwitter namuhla eveza amapolisa elapho kulabasekeli beZANU-PF ababikwa bahlasela Chamisa eManicaland. Leli bandla lithi lobuyibufakazi obukhomba sobala ukuthi amapolisa asetshenziswa yiZANU-PF. Lithi abasekeli beZANU-PF laba badubula imota kaChamisa bezama ukumbulala eMutare. Sixhume isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponya thi ngodaba lokuthi basetshenziswa iZANU-PF kodwa uthe ubengenelisi ukukhuluma lathi ngoba ube phakathi kumango. Abalwela amalungelo oluntu bathi luyize usuku lwangomvulo olwabekwa yisadaki lapho amazwe akulumanyano azabambana khona ekhankasela ukuthi amazwe afana leMelika leBhilithane esule izijeziso zenotho azethesa amalunga eZANU-PF. Lolu suku lunazwa mhlaka 25 kulinyanga. Usuku lolu lonyaka luza ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni esilande ukuzehlola umthelela izijeziso lezi ezilawo kuzulu jikelele. IMelika yona ithi izijeziso lezi ziphatha abanikazi kuphela, hathi uzulu makhaza. kodwa iZANU-PF ithi yizo ezibulala umnotho. Sixoxelo lwelamalungelo umnumzana Tifa Dube.
Izithezo zenotho babunkomo ezafakelwa amalunga eZANU-PF ngibona ngathi kulula kakhulu ukuthi zisuswe lezi zithezo. Kuhle ukuthi sibone amazwe e-Afrika ebambana egqugquzela into abayibona ukuthi akufanelanga ukuthi bekhona njalo ebuyiselile izwe emuva. Kodwa ke lakhona kufanele ukuthi ngabe ukuthi amazwe e-Afrika nawo ayagqugquzela atshele ubukhokheli beZimbabwe ukuthi abalungise lezo zigwegwe ezenza ukuthi baze bafike esimeni sokuthi bafakelwe izinto zenotho. Okuqakathekileyo kakhulu ukuthi abenze izinto ngendlela eqondileyo etshengisela ukuthi bayawahlonipha amalungelo oluntu. Ngokubambana kwayo i-Afrika yonke ayitshengisele noma ayiqhubeke itshela izinkokheli ze-Afrika ukuthi abantu kufanele ukuthi babuzwe ngendlela enjani. Akube yinto emqoka kithi siziphathe ngendlela ehlonipha amalungelo oluntu okuza kwenza ukuthi lawo ma-sanction engabi khona.
Udaba lokwephulwa kwamalungelo lolu ulubona njani ngoba elemelika leBhilithane athi uhulumende weZANU-PF kawahloniphi amalungelo kodwa bona beZANU-PF bayakulandula lokho.
Kuvele kuyimvama ukuthi nxa ungumshayeli webhasi noma ungazogijima ngesivinini esikhulu kangakanani uyabe ungawuboni umehluko noma uyabe ungakuzwa kakhulu ubuhlungu bamabhampa akuleyo bhasi noma i-discomfort eyabe ikhona. Kodwa ke ama-passengers yiwo abakuzwayo noma ngithi labo abangekho phambili kubukhokheli yibo abazwa ubuhlungu kakhulu ukwedlula abashayeli. Iziningi izinto ezenza ukuthi ama-passengers akuleli bhasi bengazwisisi kuhle ukuthi kuhamba njani noma bahlukumezeke kuleli bhasi abaligadileyo elikhokhelwa iZANU-PF. Yingakho kuqakathekile kakhulu ukuthi baqondise izigwegwe zonke lezi, baqondise indlela abaphatha ngayo abantu, baqondise ubukhokheli babo ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lilizwe elingela ma-sanction, ilizwe leZimbabwe libe lilizwe elisebenza kuhle lamanye amazwe elingahwebelana lawo.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxela eKweleBhilithane. Inhlanganiso yeCenter for Innovation and Technology ithi izaqhuba umkhosi wokubukisa amafilimu amayelana ngokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi kusukela ngoMvulo. Sixoxele umqondisi walinhlanganiso umnumzana Zenzele Ntebele.
Yeah, from mhla ka 25 inyanga yaleka October kusiyafika u 30 October sizabe sile film festival esiyibiza ngokuthi asakhe film festival lapho esabe sikhangele kakhulu indaba zeGugurawundi. Iviki siyaphela sizabe sebukise ama documentary amabili esizawakhipha kuleli viki yakho la i-documentary ezakhitshwa ngoMvulo mhlaka 25 ithi yona One Night in 1985. I-documentary leyi ikhangela amadoda ayi 11 acatsha esilobela mhlaka 30 January 1985 ethathwa ngababe kubutho nge 50 Brigade umama soldier ngesikhathi seneso abaphindanga babonakala futhi. So sikhuluma lemuli zabo ukuthi ngemva kokucatsha kwamadoda lawa impilo yaba njani, hamba njani, kuyini abakuzwayo, bacabangela ukuthi baya ngaphi ngoba sekule minyaka efika phose 40 abakaze bebonakale lethuna nje okuthiwa bangabe bangcwatshwa lapha akula muntu okwaziyo ukuthi bangcwatshelwa ngaso. Imuli lezi ziyakhala ukuthi ngabe bayathola lapho abangcwatshelwa khona labo bedele ukuthi ngempela ngempela abantu laba sebafa.
Abazakhuluma kulomkhosi bona bami njani njalo ngobani?
Ngolwesibili sizaba le conference yama academics izikhwica mfundo ke sizaba le conference eyabisebulenjini enikwe i-theme yokuthi Gugurawundi and the culture of violence. So izikhwica mfundo ezijeneze sizaba zipresenta amaphepha ahambelana le Gugurawundi le culture of violence eZimbabwe. Sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo sikhiphe ibhuku elesihloko esifanayo ayo elithi kona Gugurahundi and the Culture of Violence elizabe linama chapter phose 9 or 10 abhalwe ngabantu abachiyeneyo ngolwesithathu sizaba le public lecture njalo ezenziwa ngundoda weMelika ofundisa eKent University uprofessor Timothy Scanesia yena ozakhangela iGugurahundi le Cold War ukuthi kanti indaba amazwe afana labo Melika labo Britain bakhangile eceleni ngesikhathi amaNdebele ebulawa ngolwesine silobaba othiwa nguVincent Hillary Ndlovu yena ungumunye wabantu abahamba abathatha izikali bahamba egangeni after 1980 so uzabe presenta iphepha elithi khona the dissident story uthi kanti kuze kube labantu labo okuthiwa ngama-dissident kwakuhambe njani uVincent yena ke ukusanda kukhipha ibhuku elikhangene into ezinjalo ngolwesine sizaba lomama uprofessor Joycelyn Alexander yena ofundisa e-University of Oxford uzabe khangela njalo iphepha lakhe elithi khona the dissident's perspective then nge-Friday siza launcha i-documentary yenye AS2 ekhangela abantwana abasala ngemva kokuthi abazali babo ubaba umama kumbe bonke bebulewe ngabo 1982 abantwana babe bancane ngesikhathi senezo kumbe ababe abasala ngemva kokuthi abazali babo sebebulewe ukuthi bona bakhula njani
Umnumzana Senzele Ntebele ngumqondisi wenhlanganiso ye Center for Innovation and Technology sixoxela ekobulawayo Lanxa abanye bekhuthaza ukuthi amabandla aphikisayo amanyane ukuze enyuse amathuba okunqoba iZANU-PF kukhetho luka-2023 omunye wabakhankasela ukuba ngunobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi kafuni ibandla lakhe libambane lamanye izaphu izakhetha inkokheli yayo entsha kuCongress ezaqala ngolwesine ngeviki ezayo isiyaphela ngomgqibelo sixoxelo Hanana
uzananzelela ukuthi uzaphu usezamile kanenye ukumanyana labanye siqala khona le maybe kube siqale Lancaster sibuye ku 87 sike sazama futhi ukwenza ikhode sazama futhi ukusekela iMDC Alliance ngo 2018 wonke amathuba la esibe silawo azange asincedise sonke isikhathi uzabukazuzanga lutho kulokhu kumanyana lamanye amabandla
iziphi inhlelo olazo ngaleli bandla alubana uthe wangena esikhundleni sokuba ngunobhala jikelele
umsebenzi kanobhala ukukhangela ukuthi yonke into ihamba ngendlela yokuhlela iphathi ihlelekile okwakuqala sifuna ukuba namalunga kazaphu endaweni ezijeneyo siye phansi ebantwini njengezaphu yakudala esasivele siyazi ukuthi amandla asebantwini njengoba lo mutsho wethu sitho ukuthi amandla kawehle ayezabelweni ayebantwini khona lephansi yikho engikhangela ukuthi sizakwenza okwesibili ngizafuna ukuthi sibumbe uzaphu olabantu abatsha esikhathini esiningi kuthiwa uzaphu ngowabantu abadala ngifuna ukuphatheka ekwakheni uzaphu okhangayo ikakhulu abantu abatsha ngoba yibo abanenge okwesithathu sifuna uzaphu inkunzi sifuna inkunzi ibhonge sifuna inkunzi ezasebenza imele amalungelo abantu imele abantu imele ukuthuthuka kwabantu ngezabelo zabo ngezigodi zabo ngeziqinti zabo ukuthi wonke umntwana weZimbabwe lapho akhona azizwe elabantu abakhokhelayo abamele izinto ezibakhathazayo abantu ababakhulumelayo abantu ababasekelayo abantu ababasupportayo ezintweni abahlangana lazo nsuku zonke lokwakheni isizwe ngendlela bona abafisa ngayo
umnumzana Mthulisi Hanana lilunga lezaphu elidinga ukuba ngonobhala jikelele waleli bandla kukhetho lweCongress ezakwenziwa ngeviki ezayo uzancintisana lomnumzana Future Msebele Kweze mapandeni inkokheli zomdabu kanye lezakhamizi seKwanda South sezethese amapolisa umlando wokusebenza lamasela atshontsha inkomo. Kuliviki izakhamizi ezedlula ikhulu zitheleke enkambeni yamapolisa eGuyu zingasadlanga nkotshana zikhokhelwa yinduna yaso uMarupi lapho ezafika zakhonona ngokuziphatha kwamapolisa. Kubika wapethi Ncube.
Izakhamizi ezihlonga zivukele enkambeni ngomvulo zisekhalaza ngokutshontshelwa zifuyo osekubhahile kulumango njalo zithi kukhona okunuka santungwana. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba induna uMarupi ethumele umbiko enkundleni yeWhatsApp ekhuthaza uZulu ukuthi aphakame ngobunengi.
Hlale nje kusasa eGuyu silwe ngohlupho lolo singalo ekutshontshelwa ngoba eyi sesifile kanje ngoba sidestroy amasela amapolisa lamasela azihlanganeli ngobuningi bethu bazali sizimelele ngempahla yethu.
Izakhamizi aphuma ngobuningi ngoba sithi amapholisa kumele agcutshungulwe ngoba kukhanya yokhona adla lamasela ezifuyo. Nawu ngusobhuku wesilonga uSidanke.
Ukusukisela khonaokufana sithatha umbuso ukusela ukhuphuke kakhulu okunjengokuthi thina sesikubala ukuthi lamapholisa phakathi.
Amazwi akagcizelelwe ngomunye njalo usobhuku wesilonga uMnumzana Mawande.
Asakwazi lento esiyenzayo kodwa siyaba sibone ukuthi khona ngombono wethu udlelwane ukukhona emapholiseni lemaseleni ngoba nivele umpholisa ngabela afike khona lapha esigabeni sakithi uzabona segijima ngemota masinyana ntokoza. So kutho kukhanya khonapha ukuthi khona sela umpholisa umpholisa wonke ongena lapha bonke sebelezi mota bonke.
UMnumzana Victor Vodloza Spanda oyisakhamuzi emanama uthi bazathatha amanye amanyathelo xa amapholisa engaqhubekela phambili esebenzelana lamasela.
Sithole amagama amanye amapholisa athintekayo abangamapholisa abanye ngabasethuli kempu abanye ngabase enhwali abanye ngabaseguyu. Ukusizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi laba abantu yibo sibathembileyo amapholisa ukuthi kube yibo esilwisana sindawonye lezigebengu.
Izakhamizi lezi zamukelwa ngomkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda uMnumzana Mandla Nkosi Moyo othi amapholisa engabe esebenzelana lamasela azajeziswa. Kodwa isikhulumeli samapholisa ezansi eMandebeleni uNkosikazi Loveness Mangena uthi akulasikhalazo asebesitholile ngamapholisa eGuyu. Kulinyanga amapholisa eGwanda aphuma ejume siyadinga amasela enkomo esanyawugwe ngemva kokuthaka kwezakhamizi lamapholisa ayelonda enkomo. Omunye walabo abathola inkomo zabo uMnumzana Cosmas Chabalala oyekhezi.
Siwabonga bomthetho okusukisela eGwanda kuze kuthi Beybridge kuze kuthi Plant. Ngithemba babekhona iningi labantu babonile impela ngendlela okusetshenzwe ngayo. Asiqhubekeni siya phambili balimi. Maybe ukusela lowo bungayehla udede ukuze sifuye phela kusibe lokusasa lethu labantwa bethu bebe lokusasa labo ngoba imfuyo yiyo phela impilo uma ungela sifuyo impilo kayikho.
Emnyakeni edlulileyo umpholisa weKhafusi wabotshelwa ukutshontsha inkomo ezisithupha. Uwilson Mtazwa kanye noTafaza Kurimsandu bagwetshwa iminyaka elithumi lasiyagalombili ngomnyaka ka-2014 ngemva kokutholakala belecala lokutshontsha. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Uhlelo lwabesifazana silonkosikazi Patricia Mvundla Dube ohlale kwelebhilithane okweminyaka engamachumi amabili wasephenduka ekhaya lapho aseqhuba khona ibhizimusi lokufuya imbuzi. Nangwe xoxa loPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Ngaphenduka ekhaya ekupheleni ka-2011 eyiphi ngangisebenza as a nurse, I was a mental health nurse. ngasembona ukuthi iminyaka isiminingi kakhulu ngihlale emazweni abanye abantu ngasenziwa lesisokubuyela ekhaya ngizokwenza okufanele thina njengabantu beZimbabwe and into engiyiqakathekisayo yi-farming.
Kwaba lula yini amadlovu ukuthi usuke kumsebenzi wokuba ngumongikazi usiba ngumlimi?
Kwakungelula ngiqalisa ngaqala ngeproject yenkukhu 10,000 chickens ngambona inganiza ukukwanisa but ngenxa yokuthi ngangena entweni engangingayazi ngingayifundelanga ngingazinikanga isikhathi ukuthi ngiyizwisise iproject leyo ayizange iphumelele. Mina ngangizwile abantu bengixoxela abangani bami besithi hayi ungayenza inkukhu, hayi inkukhu sibili, hayi ziraithi, hawu ungayenza 10,000 kusho ukuthi la uyasalule 10,000. But sadly ngathi ngisiyacollect i-check yam from i-abattoir bangipha $58. So ngase ngilandzele ukuthi alapha anzange ngenze kuhle.
Kuyini ongakukhuthaza kulabo abafuna labo ukungena emsebenzini wezokulima?
Engithanda ukukukhuthaza ikakhulu omama bakithi nxa lifuna ukungena ufarming yikubambana nabanye omama kumbe labo baba abasesihlelweni lonalolo. Ungahambi wedwa, xoxisana labantu abavele sebesenza ifarming yona leyo. Mina ngikhululekile ukuthi nxa ukhona omunye osemazweni ozizwa echiseka ngokuphenduka ekhaya ezokwenza ifarming, likhululekile ukuthi lingivakatshele eplazini lami kuthiwa yibulembe farm isefort Richardson. Khonapho ngilembuzi ngase ngibrida ama-boer goats lama-Kalahari goats mainly for ukuthengisela abanye abantu labo abafuna ukubrida. So kakhulukazi ezami asizo zenyama, although eventually lami ngizabe sengithengisa inyama but owakhathesi sengithengisa okuthiwa yi-breeding stock, meaning ukuthi ngithengisela abantu abafisa ukungena ehlelweni lokubrida imbuzi.
Kungani ukuthaza ukufuya imbuzi kulezinye izifuyo ezinjengenkomo?
Imbuzi zilula kule nkomo, njalo kulula ukuqalisa i-project yembuzi. Awusweli plazi ikalakatha hundreds of hectares, hayi, even on a small plot emakhaya ethu wona lawo asiqalise ama-project embuzi ziyavuma. Kulama-opportunities e-export thina lapha eZimbabwe constantly we get imbiko kumbe ama-announcements ukuthi nampa abe-Qatar abe-UAE bafuna amathana ngaka enyama yembuzi but unfortunately as a country asikafiki esigabeni soku-exporta inyama yembuzi ngamathani ababe bewafuna. So ngiyakhuthaza sibili ikakhulu omama, think omama yikuthi silesineke mbona ingani i-farming yembuzi iyahambelana lathi ngoba ungamazinyane lokhu kuyafuna ukugcina sibili njengabantwana. I-business yembuzi can only be an industry njengakhona ukhanisa sikwazi kwe-CSA okwenkomo by collaborating coming together asisebenzeni, kungabi i-business kaSifiso yedwa lembuzi zakhe ezingu-20. We cannot meet the demand, so kuhle ukuthi sisebenzeni ndawonye. Labona laba abanye ababengena engxenyiwa abanakhaya kumbe abanamaplazi kumbe abanamaplot, sibambananini labantu abanamaplazi abanamakhaya abanamaplot kuthengwe imbuzi as a collective, qalise nama-project sisebenza ndawonye. Thina vele yifesi ikwenzayo sisebenza njalo. Lami ngibambana nabanye omama, akhona ama-project angiwenza ngedwa but amanye ama-project ngiwenza nabanye omama. Siyenza inkomo, ngilayo ibhizinesi yembuzi engiyenza labanye abantu ngoba umuntu nxa enguye yedwa kunzima kakhulu kwesinye isikhathi ukuthi usukumise i-business ezaba le-impact sibili esigabeni sethu, ikakhulu thina emathebelelani. Kuqakathekile ukuthi siqalise sibili ukusebenza ndawonye sibambana ukubana sithuthukise isizwe sasemathebelelani and we can only do that ngokubambana.
Abangafuna ukuxhumana lawe utholakala ngani?
Ngikhona ku-Facebook, ngile-Facebook page ye-farm, kuthiwa yibulembe farm, so bengasetsha ubulembe farm u-Facebook bangithola.
Unkosikazi Patricia Dube ube kuhlelo lwabesifazana. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali
litshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lithuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana sihlaziya ke umumo wezombusazwe phambilini kokhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
yebo babo Gandhi ngiyabingelela
ungasitshela ke ngamafitshane ukuthi ubona njani isimo sezombusazwe
okwenzakalayo laphana ubona nje izinto zihlokoma zisenza nje kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa ngumnangagwa besesaba ukunqotshwa besesaba ukukhulelwa ngamabandla aphikisayo bekhulelwe langomphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusakabi okhona kuleliya kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia esokunqoba kuka Hakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo lakho kuthelele uvalo wafaka uqhuqho wafaka ukwesaba kwalaba ababusayo kwele Zimbabwe olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngobuningi kwabanzima lokuthi baphike kwabanzima lokuthi bale kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhetho kwasokufaka uqhuqho kwasokufaka ukwesaba lokwethuka okuningi ebandleni elibusayo laseZimbabwe libusa linjalo libusa ngobugwelegwele ngobumenemene lobuqili
ngokubona kwakho ibandla leZanu PF linakho na ukunqoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamabandla aphikisayo
ukhetho luzayo alusoze lufane lezinye inketho ezedlule ugwalo olukhitshwe ngisifundiswa uJonathan Moyo uExcel Gate lukhuphe konke okuzimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kweZimbabwe lokuthi abalutshontshayo ukhetho ngobani balutshontsha kanjani abejoko izek bencedisana lamasotsha lamapolisa lama-CIO lawa amabandla eZanu PF abaphethe izintambo khona ngalo ukuchazela uJonathan ngakho bangeke baphinde baluntshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza laphana imfihlo zonke ukuthi bitshontshwa njani ukhetho lokhana sokwenza impilo ibe nzima lokwenzakala kwezinto kube nzima kubo ngoba bengeke baluntshontshe ukhetho ngendlela akade bevele beluntshontsha ngayo
esigabeni semandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo ubona ungani ibandla leZaphu kumbe elemthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lalaphaya
sikhuluma ngohlangothi lwemathebelelendi umuntu ekhuluma nge-MRP akhulume langaye uZaphu kuyasinda ke kuyehlela njalo kuzano ngoba la mabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu kokubandlululwa kwe-Midlands le-Matabeleland labantu bomthwakazi bengabe esindebeleni bengabe esikhalangeni bengabe esitongeni bengabe esinambiyeni lezinye inhlobonhlobo ezitholakala kuleziyazigaba baphakamisa inhlupho zabo baphakamisa indubeko zabo bayalwa bayaphambili njalo ungakhangela bayabebuthelela abantu ngobuningi kungezelela uhlupho ke kungezelela ukwesaba kungezelela uqhuqho kuzani PF lomphathi wayo yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu bazame lokhu lalokhu yana kulokwesaba kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele iZanu PF amkhulele umnangagwa kakhulu kakhulu kulokunenga okwenzakalayo phakathi kwaZanu PF okulilitshe elisindayo kuyumnangagwa la iZanu PF ngoba ama factions asevukile njalo bakhona abakhulu kuZanu PF njengoba besitshela beNewsworks asebesithi umnangagwa akakho legitimate kakho credible njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023 loba nje amaprovinsi em-endosa emxhasa ikhona impikiswano engaphakathi ngakho ke kusindwa longathwele kuzani PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023 yikho ubona nje bezama lokhu lalokhu kuthiwa kuzagujwa ingcwaba likamgabe ayebekwe Heroes Acre kuthiwa abanye bathenge izicathulo bathi izipho zikapresident kanti bafake imithi bafuna ukumthathela amandla konke lokhana kuyimihlola
ebonakalisa ukuthi bayefana.
Hello ke bekungumnumzana Dinizulu Macaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami uChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilalo.
Siyabonga Chris siziphethe ngebezihamba phambili. IMDC Alliance ithi amapolisa asebenza lebandla leZANU-PF ekumemethekiseni udlakela oluqondiswe kumholi wayo umnumzana Nelson Chamisa. Kuqoqwa umhlangano omkhulu wokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi. Izakhamizi zeGwanda South zithi amapolisa kulumango adla lamasela atshontsha inkomo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa ngo-half past seven. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.